Abeni zethu lamhlanje. Abathenga impahla ezike zasetshenziswa bakhuthazwa ukuthi balimuke umkhuhlane we-Ebola. Udaba lokuthi abantwana bengasokwa ngoba bengakazicabangeli luzethulwa edalele eParliament ngeviki ezayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Okulembiko ethi uZulu othenga impahla ezike zasetshenziswa ezokugqoka kumele alimuke umkhuhlane we-Ebola ngoba lezi mpahla zivela emazweni engaba lomkhuhlane lo. Umkhuhlane we-Ebola ongelaphekiyo uqhamuke kunyanga ezimbalwa ezidluleyo kumazwe asenyakatho yezwekazi le-Africa abalisa iLiberia leSierra Leone wasabalala waya kumazwe angomakhelwane. Umbiko othunyelwa uZulu ngomakhale kukwini ongaziwayo ukuthi uvela ngapi uthi kona kumele abantu bame ukuthenga lezi mpahla. Sixoxe lomunye wabatholela umbiko unkosikazi Busibhebhe ukuze sizwe okunengi ngawo.
Kulokucabangela ukuthi khona kungaba nendlela lapho igcikwane lakhona lingaphila ngayo esigqokweni mhlawumbe ukusithelelwana. Bebesithi abantu bananzelele xa bethenga impahla beke bame kancane.
Kanti vele impahla lezi zivela kuwaphi amazwe?
Engikwaziyo ukuthi zivele endaweni ezithiyathiyeneyo kodwa bazithenga eZimbabwe bathi bazithenga eMozambique abanye eSouth Africa abanye eTanzania zibuye sezivele emazweni ethiyathiyeneyo kodwa kuzimpahla eziyabe zisukele khona le emazweni ebe-Europe, America, Asia. So yabe ungakwazi ukuthi wena elakho isaka ngele mpahla ezivelela ngapha ezinye zaziye zahlala khona ubo-Africa osukuzalalele khona umkhuhlane we-Ebola.
Lo ke ngunkosikazi Busibhebhe obekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Udaba lokuthi idale leParliamente lihlaziye ukusokwa kwabantwana abangabafana ngoba bengenelisi ukuzikhethela lukhangelelwe ukwethulwa edale ngeviki ezayo. Lolu hlelo lokusoka abafana lwaqala ngomnyaka ka-2009 kuyindlela yokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-HIV lanxa ingcwethi zokuvikelwa kwe-HIV zisithi lokhu akukaziwa ukuthi kuyenzakala. Kodwa uSenator Sithembile Mlotshwa webandla le-MDCT onguye ufuna ukwethula lolu daba edale utshele uGibbs Dube weStudio 7 ukuthi kumele abantwana bengasokwa.
Hayi, imoshini ihamba kahle kodwa-ke ilama mixed feelings. Bakhona abayi-opposayo especially laba abama-tradition avele kade secumcisor then abamasingo. But iningi labo liyayisupporta ukuthi kuyinto enhle kakhulu ke izolo kube kwenhlanhla ukuthi Minister Parenyato ufikile esenete ekuquestion time kwasokuthi omunye usenete wasembuza nge-second season hayi kwakhanya ukuthi kakuvunywe nto aphendule umbuzo lowo engakaqali wazophendula i-motion ekhona. So I'm hoping ukuthi by next week izabuya because sengifuna ukuthi ngiyiwinde up bona ngani sikhulunywe ngayo kakhulu ende iyatshengisa ukuthi abantu bayakubona ingozi ekhona yokusikhamisezwa kwabantwana kungalalungelo lokuthi elivela kubona abanikazi.
Ye, kodwa ubona ngazani-ke izaphasa yini kuzathiwani ekugcineni kwakhona ngombono wakho?
Ngibona ngani izaphasa ngoba ngendlela esengisibakuthe ngayo ngoba ngendlela engangiresearche ngayo ba-appreciate ama-members amanye ukuthi no i-research yakhona yabavuna mesh kakhulu kakhulu then ande ngendlela engifuna ukuyiwinda ngayo apho ngifuna ukungajiyi iwindo lomuntu odawuthayo ukuthi kubi ngani because labona abathi bona bafuna abantu base-camsize abanazo izizathu zokuthi ngenxa yani bafuna ukuthi hhayi babase-camsize befuna ukuthatha ludumo nje. So ngiyakubona ukuthi ngendlela esengisibakuthe ngayo ngibhizi kwaba ilungisa ukuthi ngase ngiwinda up ama-sector amanye engafaka yewati. So ngingamfolela nje ngemva kwe-Tuesday ngabe sengiwinde up kuthi ukuthi uzabuza kuze ukuthi ingene njani.
Ye, akutshela uZulu sibili ukuthi wena lapha ukhuluma usithini?
Ye, lapha into ekhona ukuthi sikhangela ilungelo labantwana, sikhangela ilungelo labantwana abangabafana, sikhangela ilungelo loluntu, sikhangela ukuthi umntwana lo othe ngugigizela ukuthi kahambe aye circumcise yabe vele engakabi kwazi ukuthi kutshintsha kwempilo yakhe yonke ngoba nxa wavela wadalwa nguNkulunkulu ulakho khonokho le foreskin why sokufanele kube ngumunye umuntu odisayidayo oseceleni ukuthi i-foreskin yakho iyikhiphe wena ungakazwisisi.
Lo ke ngusenator Sthembile Mlotshwa webandla le MTCT ubekhuluma ecingweni lo Gibbs Dube Studio 7 ekobulawayo. Lingakhohlwa ke silengxoxo lonkosikazi Mlotshwa kuhlandla elilandelayo elendaba eziphathelane labesifazane. Induna yesixhosa umnumzana MacLeod Chawe utshele uGibbs Dube ukuthi uMamlotshwa uzichithela isikhathi ngoba ukusokwa kwabafana kuyinsika yabensundu unye leminye imihlobo.
Ngangaye ukhangele abantu abangamaJuda even amangisi asitsho ukuthi sithathe usiko lwabo. Thina kithi esixhoseni siya sokwa. Kakula problem lokho akula dubo ukuthi umuntu usokwe kugcina umuntu ehlanzekile ukuthi umntwana azicabangele lo cabanga ukuthi kafuni ukuthi asokwe yebo kambe angakwenza khona lokho kodwa ke indlela ehlanzekileyo yokuphila komuntu ukuthi kwehlise konke lokho kuthiwa you know imkhuhlane yamagcikwane and whatever kungcono abantu basokwe kodwa ke ngeza ke ngithi mina urongo umuntu lo nalowo uyakhuluma unokuthanda intando yakhe akulanto esingayenza ngakho.
Ye, nxa sikhuluma ke ngabalungelo abantwana uthi kumele bezicabangele phela sebekhulile uthi ngabe bafuna ukusoka kumbe bafuna ukwenzani ungathini khonapho?
Lapho ngitsho ukuthi abazali balabo bantwana abathi bayabayekela bayezicabangela sebekhulile. Well, abantu ababanjwa ngamandla uhulumende angizange ngizwe kuthiwa ubamba abantu ngamandla ukuthi bayesoka. Laba bacabanga ukuthi abantwana abazicabangele ye kaba bayekele bazicabangele kodwa kunanto abazayenza ngoba baningi abantu baso
ye phoke ungathini ke ngokuthi khona kwabakhuluma ngakho eParliament bachitha isikhathi yini
mina njengokubona kwami ngangikhangele lapho enhlala khona kobulawayo lakho khona ngale eHarare ngikhangele imizila imidwa eya lapho kusokwa khona angiboni ukuthi baza kulungisa ngenye indlela mbona ngani umama uthitha isikhathi.
Lo ke ngumnumzana MacLeod Chawe induna yesixhosa ubekhuluma ecingweni lo Gibbs Dube we Studio 7 ekobulawayo. Okwamanje ke sengilitshiya izandleni zikasithandekile Mhlanga esethulela uhlelo lwendaba eziphathelane labesifazane.
Siyalamukela uhlelo oluphathelane labesifazana lelami owenu usithandekile Mhlanga. Namhla kuhlelo lwethu sixoxa nonkosikazi Sthembile Mlotshwa usenator weMathebeleland South ukuze sizwe okuningi ngembali yakhe. Siyakwamukela uhlelo Mamlotshwa.
Ngiyabonga Sthembile.
Siyande ukukhuluma nawe ngeziphathelane lezombusazwe amalungelo abesifazana awabantwana lokunye okuningi-ningi. Kodwa lamhla sithanda ukuthi sikhulume ngawe uqobo lwakho udabuka ngaphi njalo wangena nini wangena njani kwezombusazwe.
Igama lami elokuzalwa nguSthembile Sibanda. Ngizalwa eKhezi umama ngumakhanye osowasishiyayo ubaba kunguNicholas Sibanda umama ngu-Emily Khanye ngingowesi-4 ngingowesigcino ngiluthuna thuzana amankazana besibabili abafana bebabili and okwenzakalayo ukuthi sengisele ngimi ngedwa ophilayo ebantwaneni bonke labo bengu-4 ngase ngithathwa ijaha lakomlotshwa elivela eWilonki eGwanda ngo-1985 kulapho engachada khona. Chada ngisase silomntwana oyedwa okuthiwa nguNonhlanhla samzuza ngo-1982 ngo-August 4. Then ezombusazwe lezi ngaziqalisa kudala ngincane ngangena kuzapho. Umuntu owangenza kakhulu kakhulu ngakhuthala ngakhwabitha into zepolitiki kuzapho ngumama uRelate uThenjiwe Lesabe. Ngiyakhumbula kwelimanga ngoba izapho ngayijoyinele eThabalala. Semhlanganweni ngelinye ilanga umama wayengazwakali nje wonke. Lapho engaba so inspired kakhulu ukuthi omama bangakhokhela sibili kuhle. Wasukumisa amadoda athile wathena angizwakali emuva ngale manje abantu abamboni ngifuna ngikhulume bembona. Ake libuye lapha bobaba 1-2-3 lizomphakamisela ibhentshi leli ukuze ngime phezu kwalo ibhentshi lelana. Ngithe mina khonapho ngingumyouth ngikhangele umama esukumisa amadoda ezombambela ibhentshi akhangele ukuthi haw omama amandla abalawo sibili nxa bengazimisela bazinikele. Yikho ngiyumuntu kakhulu kakhulu engihlala ngimkhangela ngibona ukuthi ngiyimuntu wangenza bafika sibili ukuthi ukukhokhela ngingaba lakho then iMPC ngijoyine ngo-2000 kuyikuthi izaphu ithe isijoyina izanu-PF hayani bangangathanda ukuba ingxenye yalokho ngahle ngaba khonapho.
Yiziphi ezinye izikhundla zobukhokheli osowakwaziphatha lo ziphetheyo kathesi?
Empilweni nje ngingabamba kakhulu, ngangumuntu othanda i-sports, ngingabamba kakhulu isikhundla esoku-chair i-sports development. Okwesikhathi eside kakhulu yikho kwangenza futhi ba lokuhamba kakhulu, ngaba lokwaziwa kakhulu. Isports sesangi-introducer kakhulu kakhulu esigabeni lesi engikuso, ngoba nga-investa futhi le mali eningi kakhulu ekuzameni ukuncedisa omama ama-girls club ukuthi babe khona endabeni zesports, ngoba ngikwazi isports siyancedisa umuntu empilweni. Then ku-business-ke ngaqala i-business ngo-1983 phangangisenza i-temporal teaching. So imadlana yami ngangiyihola ngavula ngayo i-business. Ngisekela ngoba umkami wayesebenza umsebenzi ophansi, esebenza emindustry. So kwakufuneka ukuthi kube lo mama ozasukumame abone ukuthi imuli ayisileli kakhulu. Ngase ngikhokhela futhi kuma-business association. Khathesi imadopo ngisebenzisa ibala elithi imadopo indigenous business development association. Ngingomunye walabo ababumba lelo bandla lakhona lokuthi kube le business association yena le.
Usowake wakhuluma ePhalamende okuphathelane lezemacansini okugoqela ukuthi izibotshwa ziphiwe impahla zokusebenzisa emacansini umuntu eyedwa ama-sex toys ukwenzela ukuthi zingamemethekisi umkhuhlane wengculaza, kanye lokuthi imizwa yabesilisa emacansini yehliswe. Wathi njalo abantwana bengasokwa kodwa beqale bekhule bezikhethele. Ukungani uyake ube lembono iningi elithi alivumelani layo besithi i-controversial?
Yeah, kunjalo vele ngingumuntu lwana okhangela i-reality kakhulu and ngingumuntu lwana ongafuna ukuhlala ku-suicide, mfuna ukuhlala lapho kuyabe kuphoselwana khona inyoka. Ngiyazi ukuthi abantu bayakhangela konke konoko ukuthi yena nako uhambelana, kodwa-ke yibe ngokuqala ukuthi mbuze umbuzo webhola ku-minister ePhalamende. Ama-records angakutshengisa khonoko, kodwa abantu lokhu abakhulumi ngakho ukuthi ebhola ngumkhuhlane okade ungalandelelwa ngeZimbabwe ukuthi ungaqalisa. Ningathatha lama-programs aqalisile emanyuzipepeni sokhuluma nge-ebhola ngenxa yalowo mbuzo. Kodwa-ke ungabuza-ke ezemacansi, hhayi bathi lapho ngi-expect esiphandekile. Ungakhuluma ngezamacansi bathi kade hayi umntu ngathi azokhuluma ngoba yizo ezakhe zenezezamacansi. And kuyangithokozisa kakhulu ukuthi ngikhulume ngezinto ezijhalenje impilo yabantu and ezizayenza abantu bangichothoze, ngoba bangangichothoza ngiyazi bathi ngesikhiwa bangakubamba ngezanto ezi-rough usala usu-smooth. Zifuna ukuthi abantu badla amathambo engqondo bakhulume ngazo, ngoba bazifuna kodwa bayesaba ukukhuluma ngazo.
Ngake ngakutshayela ucingo ngeviki edluleyo wathi ngike ngime kancane usezibayeni usahlaba amazinyane akho ijekiseni, njalo kwezinye insuku ngiyake ngikufice usithi ubasa umlilo. Uyakuthanda emaphandleni njalo uyakuthanda ukuzenzela?
Hayi, ngingumuntu lwana bathi ngesikhiwa o-hands on. Ngandithanda ukuthi abantu ngizibathuma kodwa ngiqale ngazenzela, babona ukuthi hayi kanithembanga bona kulokho, ngoba ekhaya kuyinto engiyithakazelelayo, ngoba uhlala edrobheni sengahlala kakhulu emadolobheni and kodwa mina ngikhulele ekhaya, so into zekhaya ngizibona zingikholisisa kakhulu. Even emasimini ngiyahamba ngiyengena phakathi emasimini ngizenzele and kuyangithokozisa khonokho kakhulu.
Isikhathi asisavume ukuba siqhubeke sisonke. Iliphi elokugcina ongalitshiyela abesifazana labasekeli bakho nje jikelele?
Okuqakathekileyo yikuthi umuntu ngiyofanele abone indlela lapho afuna ukuya khona, ngiyofanele abone ukuthi ufuna ukuya ngathi kwakhona, abe secenta-ke ehambe ecenta and ukucenta kwakhona uyahlangana nezinto ezinzima nezilula. Akululanga upho kufika lapho engikhona. Kwasetshenzwa, ngasebenza, ngadlula into eziningi kakhulu. So omama bonke abafuna ukuba sezikhundleni kabe bekwazi ukuthi kunzima futhi kuya uba ngumkhokheli wepolitiki kuya affecta impilo yakho yefamily. So kufanele uzimisele ukuthi zonke lezo zinto uzaziphatha kanjani.
Hayi, siyabonga Masibanda Mrs. Mlotshwa. Ungabavalelisa abalaleli.
Lisa le kuhle balaleli.
Lapho besixoxa lo nkosikazi Sithembile Mlotshwa, usenator weMathebeleland South. Asidibaneni njalo kuhlelo olufanayo kuviki ezayo ngasikhathi sinye lizwe ukuthi siliphatheleni. Olivalelisayo yimi uSithandekile Mhlanga uStudio 7.
Sibonge ke uSthandekile Mhlanga obesethulela uhlelo lwethu lwendaba isiphathelane labesifazane. Thiyani indlebe ngevike ezayo kuhlelo lunye. Singakehlukani ke sikhangele inhlongo zezinye zendaba ebesilazo uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abathenga impahla ezike zasetshenziswa ezokugqoka bakhuthazwa ukuthi balimuke umkhuhlane we-Ebola. Udaba lokuthi abantwana abangabafana bengasokwa ngoba bengakazicabangeli luzethulwa edale lephalamende ngeviki ezayo. Lingakhohlwa ke ukusithumela incwadi ye-email kukheli ethi studio7@voanews.com. Igama lami nguChris Gande Lilale.
Listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murari zvakanaka vateereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.